Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhlaka 28 lwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokuphathwa kubi ngabongi labongikazi ezibhedlela.
Umuntu nxa engakwazi ukuthi wathathi ukuzithwala nini, uzesaba ukuhamba ukuyophimisa because uyasaba ukuthi amanesi azamthethisa.
Elakusasa leZimbabwe limi njani? Sihlaziya umumo sikhangele uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi.
Bathi bona bakhanda baphela bakhrete amajobs angu 2 million. So ke thina bese sikhangelele ukuthi ibudget le izama ukuthengisa sibili kube sechizene ukuthi mizamo bani efakwayo ukuthi lamajobs abe created.
Inkokheli yeZANU-PF ingabe ifuna ukuthi uMongameli Mugabe abuse aze akhokhobe na? Silengxoxo lesiphathamandla sebandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu ukhala ngokuphathwa amahlayana akwenziwayo ngabongi labongikazi engaya ezibhedlela. Lolu dubo lwaluyandile ngeminyaka edluleyo kodwa lwangani seluyekethesiwe kancinyane. Kodwa ezinye izakhamizi zendawo ezijeneyo zelizwe zithi lolu dubo solubhahile njalo. Sixoxele sakhamuzi sedede umnumzana Stanley Torima othi abanye bagcina beswela umphefumulo abangikazi bezinathela itiye.
Ema-clinics lezibhedlela sile problem yokuthi uyazi in most cases ema-clinics abantu bayafika besizwa ubuhlungu lemikhuhlane abaye besuffer from, but most patients now they fear to go ema-clinics because bayathi ama-nurses ezibhedlela bayathethisa. And uzabona for example nganika umzekelo wokuthi umuntu nxa engakwazi ukuthi wathathi ukuzithwala nini, uzesaba ukuhamba ukuyophimisa because uyasaba ukuthi ama-nurses azamthethisa.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le edede. Izisebenzi kunye loZulu Mathupha sekhangele elakusasa ngokwesaba kulandela ukwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi eyethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa engathembisiyo. Uluhlu lolu ngolemali engamabhiliyoni amane nje kuphela, abanye abathi incane kakhulu njengoba edlula ingxenye isiya kuholo lezisebenzi zikahulumende lezikwelede zakhe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa sekunanzeleyo kade ukuthi ukhanya uyacaca laphana yena uChinamasa ukuthi ukhanya ngathi sokufanele ukuze bazame ukuthi uhulumende abe le mali, bazame ukwehlisa inani labantu abakwi-civil service. Kodwa njalo nxa sikukhangela khonokho ulengathi ezimbili engizakhuluma ngazo ngoba kithi ke sifuna ukuqakathekile. Yebo kambe bazaseva imali yokuthi babe bebhadala abantu. But at the same time kungenza ukuthi kube le unemployment nxa labo bantu ababakhuphwa benganazenzi babasanga ngolinye ihlupho oluzadalwa ibhajethi leyo. Okunye kwakhonokho okuzakhonazayo ukuthi nxa izisebenzi zisehliswa uhulumende uzowenza imali. Le ngozi ekhona esiyananzela futhi uhulumende uzaluza futhi in terms of tax yemali ezakuye ngokunye esekunanzeleleyo. Then ibhajethi ukhulume futhi ngokuthi kukhanya ngathi isebezavumela into zokuthi i-IMF incedise lapha lalaphaya. Kodwa-ke enza kuthe ukuthi into zama-investment eZimbabwe asiyo nto yokuqala. Esike sakuzwa bekhuluma ngokuthi hayi bazavuna kula ma-investment abuya kanje kumabhajethi. Kodwa kugcine kungenzakalanga. Ngoba uhulumende wathembisa ukuthi in terms of employment bengena kuhulumende ngo-2013. Bathi bona bakhanda bakhrete amajobs angu 2 million. So ke thina bese sikhangelele ukuthi ibhajethi le izama ukuthengisa sibili kube sechizene ukuthi mizamo bani efakwayo ukuthi lamajobs abe created.
Singathini kwela kusasa uZulu uzavotela njalo yini ibandla leZANU-PF liqhubeke lilokhu lisehluleka ukuhlela uluhlu lwendleko zikahulumeni.
Ngibona ngathi mina uZulu kathe sibili ngasikhuluma kanje, sikhuluma ukuthi i-economy ayibonakali, abantu imisebenza yikho, nabona abasemsebenzini abaholi, abanye baphuza ukuhola. Phezu kwalokho nabona abahola imali zifongokwehliswa. Kathe sibone futhi nalumthetho ofakiweyo, umthetho we-common law osebenzisa abantu i-job security ngabe leqiniso abantu befongokukhishwa. Konke lokho mina ngibona ngathi it works against the present government. Ngibona ngathi come 2018 nxa uhulumende lokho engakulungisanga kuhle kuzoba lokunzima. Futhi okusekugcineni ukuthi labo abantu abakuhulumende ku-ZANU-PF kulokungazwisisani.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Inkokheli yebandla leZANU-PF inga ifuna ukuthi uMongameli Mugabe abuse aze akhokhobe na? Izigaba zebandla leli sezifake isinqumo sokuba uMongameli Mugabe kumele amele leli bandla kukhetho luka 2018. Lokhu kukhangelelwe ukugcizelelwa emhlanganweni waleli bandla owenziwa kanye ngomnyaka we-conference ozenzelwa edolobheni le-Victoria Falls kuyona le inyanga esiqala kuyona le iviki ezayo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lelunga ledale le-Central Committee ye-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma.
President wethu kashona president. U-president wethu ngu-president ongena e-office ngenxa yokukhethwa ngabantu. Thina iparty ye-ZANU-PF sile constitution lomthetho esiwulandelayo, ngasikhetha umuntu. Uma bathi u-president simkhethile ngo-2013, uma asikhokhele kuzofika u-2018. Nxa ufika u-2018 i-Congress izahlala futhi njalo, sibone ukuthi ona siyenze njani ukhethe ubani. So singakafiki khonapho singakhulumeli ngakho ngoba asikafiki khonapho kathesi sakho ngokuthi bona ubaba wethu usese le mandate usese le lungelo elokuthi adonse achove kuze kushaye u-2018. Xa sesifike u-2018 sesizakhuluma-ke ngokulandelayo sesikhonapho.
Kulabanye abantu abathi bakhona abayesabayo ukuthi bakhiphe umnumzana uMugabe esikhundleni ngoba bathi umuntu oyesabekayo kakhulu. Kambe ngabe kunjalo yini?
Umgabe kasomuntu oyisabekayo kakhulu. Uba Umgabe ngumuntu othanda ukwenza izinto ezifunwa ngabantu, yibe ethandwa ngabantu, yibe ehlale ebiselwa ngabantu. Uba Umgabe kabiselwa ngumuntu oyedwa, kabiselwa ngokwesiqundlwana okuwodwa. Uba Umgabe ubiselwa isikhulu sonke sezanto zimuli yonke ezanupevu yehlala phansi province by province isithi hayi thina umkhokhelo waba Umgabe yibe sibukhethayo, yibe sibudalelayo, yibe sibufunayo ngoba yindoda esimelayo. Even ezinemalika iye yabonakala isimela ku-UN ya-challenge o-Bush, ya-challenge o-Blair, yindoda esifuna emadodeni leyo. So ayisikho ukuthi bona besatshwa kodwa ngumuntu oyenza intando yabantu. Manje anto abona amakhiwa abaleyo problem kuthi bona bengabona umuntu enza intando yabantu abamnyama ephikisana le ntando yabo amakhiwa. Sebekuntu be-turn around basezesizondaleti apha simbone sithi ngumuntu omubi uyesatshwa kanti ngesatshwa ngumuntu omele iqiniso omela umuntu omsundu. Yikubona amanye amazwe e-Afrika labo ngabhoda amanye amazwe e-Afrika benzebezebethi bona ake lisiboleke yena upresident wena akabe ngupresident wethu ngapha ngoba thele nzima ngakho ngamakhiwa. Kodwa thina apha eZimbabwe kungali kungconywana noma umkhono methu ufile kodwa kungconywana ngoba silovuso ophosa ukuthi sithi ugcwele ososeni singavusa umkolomi hhawu siyaithi kwethu.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU-PF bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ikhisimusi ifike masinyane kuzakhamizi zeJambezi duze ledolobho le-Victoria Falls. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Iningi alazi ukuthi lonyaka iyozala nkomoni ngekhisimusi ukuze izimuli zihlangane zenze amadili njengenjayelo ngenxa yokuswelakala kwemali elizweni. Obaba lamanina emizi bayibambe ngasebukhalini ingqamu okusho ukuthi intandane zona ziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba zisela yena ezingamkhalela. Kube yinhlanhla ke kuntandane emangweni weJambezi lemaphisa ukuthi uhlangothi lwenkampani ye-Insco Africa iBakers Inn izikhumbule iphathise ngokudla okuchiyeneyo kwekhisimusi. Ophethe uhlangothi lokuthengisa kulinkampani, umnumzana Douglas Magonya, uthi ngokwakuqala ukuthi inkampani yabo iphathise ngalindlela kuZulu ngemva kokuthatha isinqumo sokuthi ilomlando ukuphathisa uZulu oswelayo. Bakhethe ukupha izipho zokudla, uthi ngemva kokukhulumisana lenkokheli yezindawo lezi ethi ukudla yikho okusilela ngamandla kwelindawo.
We consulted with the local leadership about the
sakhulumisana lenkokheli yakulindawo eyiyo eyathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi siphathise ngokudla.
Izipho ebezinikwa bezigoqela impuphu, iflour, indumba, amafutha okupheka, isepha yokugeza kanye lempahla. Inkokheli yomdabu emangweni weJambezi induna uShana uthi bayabonga linkampani ngokukhumbula intandane zabo ngoba ukuswelakala kokudla sokwakhipha labantu ubuntu akusela oziphathisayo ngoba abantu bevele bengela khona okwanela imuli zabo. Kodwa uthi labo abaphathisiweyo ingcosana nje baningi abaphila ngengqoqo zomlomo kungela muthi wokubamba.
Asho ukuthi yibo bonke abatholile siphungulile kube ukucupha nje ukuthi sithathe lokhu lapha nalapha nalapha. Baningi abafuna uncedo, abanye bafuna uncedo esikolweni futhi labo ama-scholarship mababuye phela bancedise bangathi esikolweni lapha bafundise abanye abantwana bathakazelele.
Isakhamuzi uMnumzana Simeon Khumalo uthi lanqabe samukela lezi zipho eziphiwe abantwana, isikhalazo sabo yikuthi baphathiswe ngendlela ezizakwenza isigaba senelise ukuziphandela kanye lentandane ezikhona. Khathesi uthi behluleka ukulima ngenxa yokusilela kwezulu, kuthi le damu ababelisebenzisa ukuthelela ingadi ebusika selagcwala ithebethebe alisagcini manzi. Kungakho uthi Ncabe ngaphathiswa ngendlela zokukhupha leli thebethebe bathole amanzi bazilimele, lokhu kungaguqula impilo zomuntu wonke esigabeni.
Idemu esilalo lasilta, so lasilta kanjalo we don't have any ama-machinery ukuthi sikhuphe inhlabathi lana. So bese kufuna kalesi maybe government nxa ingasincedisa ama-machinery sekhuphile ukuze inhlabathi esedemini so that uthi idamu lethu lalo likhona kunjani likhona ukugcina amanzi for a period. Because we find ukuthi nxa sekuyaphela umnyaka idamu lethu libe lingasela amanzi amaningi.
Ophethe inkampani ye-IMSCO Africa uMnumzana Ngoni Mazango ongenele umkhosi uthi lanxa umumo wokwenza ibhizimisi unzima elizweni, inkampani yabo ilokhu isaqhuba kuhle okuyikho okwenze bathatha isinqumo sokuphathisa uZulu oswelayo. Inkampani le iphathise ikhulu lamachumi amahlanu abantu eJambezi lenani elifanayo emaphisa. Uhlangothi lwe-Bakers Inn luqhatsha izisebenzi inkulungwane ezimbili elizweni lonke jikelele njalo luthengisa ingxenye yesigidi sezinkwa i-500,000 nsuku zonke. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association, ukuze asichasisele ngemisebenzi yenhlanganiso yakhe, ikakhulu sikhangela umkhankaso wokuqeda udlakela ezindlini osaqhubeka we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Siyakwamukela kuhlelo. Yiziphi inhlelo ezimqoka eliziqhubayo njengenhlanganiso kulezi nsuku?
Inhlelo esizenzayo thina njengenhlanganiso kathi ezikhangelele kakhulu ukuthuthukisa ilungelo likamama, ngoba bese sinazelele ukuthi omama abaningi bahlangana nenhlupho ekuhambeni kwabo lekusebenzeni kwabo ngoba amalungelo abo bengawazi. So njengenhlanganiso sasesifika lohlelo okuthiwa i-community human rights training and advocacy. Lapho siyabe sizama khona ukubaqeqesha ngelungelo labo ukuthi bekwazi ukulimela, bekwazi njalo ukuthi belithonise kulabo abakhangele esingathi ngama-policy makers, njalo bekwazi futhi nokuzimela lapho nxa ilungelo selithe laphambaniswa.
Yiziphi izigaba zelizwe eselihambe kuzo?
Okwakathesi sisebenza sikhangele kakhulu imathebeleleni South, bese siyenze ama-training endaweni ezinjengeyinsiza yemzingwane leGwanda. Then last week besiseplumtree mhlaka-13.
Balamukela njani abantu? Bakuthanda lokho elibafundisa khona yini? Njalo libona ingani bazasala bekusebenzisa kubanceda empilweni zabo?
Ye, abantu omama ikakhulu bakhanya bakuthakazelela ukuba lenhlanganiso ekhangelane nelungelo labo ngoba bakhanya balenhlupho eziningi abahlangana nazo, but abaswela ukuthi bengazisa ngathi yiphi inhlanganiso engazidlulisela phambili inhlelo zabo. Inhlupho zabomama ikakhulu bahlangana nazo xa sebesebenza le mahofisi anyabo Ministry of Women Affairs, xa kuzaba lamaloni women development. Omama abaningi bayakhala bathi hayi imali leyana kayinikwa ngendlela efaneleyo ilokubandlulula thize. So nxa sebebona inhlanganiso yethu banokuthakazelela njalo banokuphatheka kwinhlelo zangkhona ngoba bayathemba ukuthi sizesaba nakho ukubamela njengoba sisebenzisana leminise women affairs ukuthi siyekhuluma ukuthi hayi xa lisiya ebantwini ngale lingayibandlulula ngoba lisuka libaxabane.
Bobabuya kuphela ukuzolalela.
Kunzima sibili sikhangele kakhulu isikhathi lesesikiso ukuthi komile kule ndlala and wonke umuntu ucabangela ukuthi xa ngisiya emhlanganweni kumele kuze something engiyitholayo ukuthi ngiphathele abantwana. Sikhangelele ukuthi saqalisa kanjani. Lokho lisiya inani likhuphuka likhuphuka kodwa alikafiki lapho esikhangelele khona.
Sike saxoxa njalo kulona lolu hlelo usichasisela ngolunye uhlelo belilalo eGwanda lisebenza lenhlanganiso emele amalungelo ezakhamizi eGwanda Residents Association.
Lokho sisebenza sihlanganele layo iGwanda Residents Association. Alelana isikhathi esiqoqisana sasikhangelele ukubana sikhulisane lo-councilor weGwanda kanye lozilo athi kunika izakhamizi zeGwanda amanzi. Wakwanisa ukuthi amanzi abe khona kuzakhamizi ngesikhathi esifaneleyo. Kukanti-ke yinto esilokhu siqhubeka siyenza ngoba yebo amanzi ngabe sekhona kodwa i-service delivery lokhu isiya isehla isehla, akula any improvement etshengiselayo e-sustainable. Lokhu sizama ukuyingeja lapha nalapha.
Ngaphambilini kwalingxoxo sike sakhuluma nge-16 days of activism.
Khangelele ukuthi omama abaningi bayahlukunyezwa ezindlini, bayahlukunyezwa emsebenzini, bayahlukunyezwa lapha nalapha abahamba khona. Sobe kulo hlelo ebesifuna ukulenza sihlangene lamanye ama-stakeholders ukuthi sithi singene ezitaradeni sitshengisele ngokuthula ukuthi bakithi sesidiniwe ngokuhlukunyezwa kwabomama. Kodwa ilanga langikhona kahle kalifaki ngoba singavumelane nabantu esifuna ukusebenza.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga, sithandekile, lisale kuhle balaleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association of Zimbabwe, esixoxelaye eseGwanda. Lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokuphathwa kubi ngabongi labongikazi ezibhedlela. Ela kusasa leZimbabwe limi njani? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ngebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.